esizakwenza kathesi ukuthi simelele umlamlankunzi ubaba uZuma size ukuthi uzadini njengalo kikwete eTanzania sebeyibo abazabona ukuthi singaqhuba sizinjani sisiya phambili kudaba lelo lwe-constitution. Kodwa nokusihluphayo ukuthi ngabe kuthiwa abangani bethu nxa bezatshintsha umoya wabo betshintshe inhliziyo zabo bethi hhayi sesibuya lezinto ezimbili ezintathu asikhulumisanini. Ngiyabona njenge-MDC sizahlala phansi bona ukuthi singaqhuba njani, but i-challenge esibalayo ngabangani bethu bezani ukuthi sebebhale eyabi i-constitution entsha abafuna ukuthi siyikhangele. Abasaleti le kube beleti izikhalazo ezivela kule e-Coburg eyiyakhulunywa yavela ebantwini. So yibo ubunzima esilabo ngabangani bethu laba bezani.
Ithi iZANU-PF Gabhuza udaba lombuso wezabelo i-devolution uZulu kazange athi uyalufuna, yini abe-MDC elizama ukulufaka?
Kodwa nxa besitsho njalo phela abasitshela ukuthi bona okwabo abakubhalayo okutsha kwavela ebantwini yini, ngoba sebele new constitution abakhuluma ngayo. Thina ngokubona kwethu ngokuzwa kwethu kulabo ababesefield, ngiyathemba kuma-provinces ayi-12 aweZimbabwe about 10 bathi bafuna i-devolution. And i-devolution asizudima emathebeleleni, into yelizwe lonke, wonke umuntu ufuna ukuzibusa lapha khona, asonto evele emandebeleni kuphela. Lonke ilizwe bayafuna ukuthi hhayi sifuna ukuthi lathi iHarare ike ine eceleni kwezinye izinto, sizibonele lapha ezigabeni zethu lapha esikhona. So amboni ukuthi laba bona abantu abafuna i-devolution ngabangabi.
Ubona luphela njani lolu daba?
Ukuphela kwalo ukuthi njengamaZimbabwezi kufanele nje sihlale phansi sibonisane. Abanye bethu laba babuye nje beke kuma-senses abo bekunanzelele ukuthi anxa abantu bakhuluma akuhloniphi ukuthi asikunanzi lokho okukhulunywa ngabantu, akulungakho lokho. Bengakunanzelela abangani bethu laba bezalo. Ngiyabona zilasihlala phansi sibonisane.